Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chananjani silobe standegayo olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 29 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Xa kungaba khona abantu bezimbabwe abazakhankasa kumbe i-MTC ikhankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle, bona ngani khonokho kungenza ukuthi zale lokho zikhona kuze kulungisa indaba zokhetho.
Nami ke usithandekile Mhlanga, ngisithi elebhilithane lamanye amazwe lamhla bahlangene leziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngengqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwe kwele Ivory Coast.
Siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu kade sebethathela ilungelo labo lokuvota ngodaba lonalolo. Sibona ingani yinto eza kade sinqabela abantu abaningi ukuthi berejiste ukuvota. Sibona ingani hhayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu.
Umthethwandaba unquma ukuthi abalabazali abavela phandle kwelizwe beyizizalwane zeZimbabwe ama-aliens balelungelo lokuvota.
Abathengisa ezitaladeni kwaBulawayo bathi bathaliswe amagabha avuzayo lilunga lebandla leZANU-PF elibahlubuluzayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kwelebhilithane lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson namuhla uhlanganele ziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngenqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwa kwele Ivory Coast. UJohnson uthi iqula leZimbabwe limthembise ukuthi uhulumende omutsha uzimisele ukusebenza katalala ehlenge ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Emhlanganweni lo uJohnson uhlangane njalo leziphathamandla ze-European Union kanye lezamazwe ase-Afrika baxoxisana ngodaba lweZimbabwe. Kunakanelwa ukuthi udaba lwezijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiBhilithane kanye le-EU zingaba zikhulunywe ngazo. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sfanda.
IBritain ilabantu abangu-20,000 abayizizalwane zaseBritain abaseZimbabwe. Ngibone ngani izama khonokho ukuthi ingane yalungisa lolo daba ukuthi abantu laba bathole ukuhlala kuhle. Okwesibili ngibona ngani udubo lolo lokuthi eBritain sizama ukuthi mhlawumbe indaba yomhlabathi ingalungiswa kakutsha. Kukhulunyiswane xawulwe njalo iBritain ibisidiniwe ngokuthi ihlale ingelwayo leZimbabwe yona lezizalwane eziningi ezikhona ezeZimbabwe. Mbona ngani yikho lokho nje kuphela lokuthi iBritain kathe sibhizi izama ukwenza iBrexit. Ngibona ngani khonokho kuyifaka esibangeni sokuthi izame ukuthola amanye amazwe engadlelana lawo ngokushesha ukwenzela ukuthi ibe lezivumelwano eziqinileyo ezokuthengiselana izinto lapho nxa zifume ku-EU. Ngibone ngani yikho lokho kuyihlupha iBritain.
Indaba yezijeziso ezafakelwa iZimbabwe European Union okugoqela yona iBhilithane singabona bekuhambisa njani lapha, bengazesula na?
Mbona ngane zeBritain zingesulwa nje kungesukwana zalutho ezizahlupha ngeze-European Union ngoba xa kungaba khona abantu bezimbabwe abazakhankasa kumbe i-MTC ikhankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle lokuthi into ezifana nokhetho kazikabi fake indlela akwenza umthetho olungileyo. Mbona ngani khonokho kungenza ukuthi zale lokho zikhona kuze kulungiswa indaba ezifana nalezo kumbe kuze kulungiswa indaba zokhetho.
UDokotela Nkululeko Sfanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
linjani mathabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 am 2 pm la 7 pm eZimbabwe lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethule VOA Ndebele Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of
Uhulumende weleBotswana uselandule imbiko ethi owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usephiwe amalanga ambalwa ukuthi aphume aphelele elizweni leli njengalokho okuphume kumaphephandaba. Intathe yezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngobudlelwane lamanye amazwe kanye lendaba ezenzakala phandle kweleBotswana unkosikazi Pelonomi Vincent Moitoyi uvumile ukuthi umphoko ukhona kweleBotswana kodwa uyale imbiko ebhahileyo yokuthi leBotswana selinikeze umphoko uze kufike ngolwesihlanu ukuthi aphume aphele elizweni. UVincent Moitoyi uthi umphoko njengaye wonke umuntu ukhululekile ukuvakatshela eBotswana njalo uzahamba eZimbabwe ngesikhathi afuna ngaso. Ekhuluma eseAbidjan e-Ivory Coast, uVincent Moitoyi uthi iBotswana ililizwe elikhululekileyo ngakho umphoko uyamukelelekile nxa efuna ukuhlala. Uthi uhulumende weBotswana wanikeza umphoko indawo yokuhlala ngesikhathi efika ebaleka eZimbabwe esithi impilo yakhe isengozini kulandela ukungena esikhundleni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye weZimbabwe sehabulo nocubulane zombusazwe uthi ungathi kuyamangalisa ukuthi ngesikhathi umongameli Khama ethakazelela ukungena kukamamnangagwa kodwa ngakwelinye icele evikela ababedlelana lomongameli uMnumzana Robert Mugabe.
Into yakhona ungayikhangela ingathi yamangalisa to some extent ngoba kungani uhulumente weBotswana usupportana le the new government eZimbabwe but at the same time is protecting uMphoko, the former vice president who is associated with the old government. But ngokubona kwami I think uhulumende walapha weBotswana is trying ukuthi to assist or ukusupporta esingathina yikuthula kweZimbabwe.
Uqhubeke esithi ugcina umphoko yikumnikeza ithuba lokuthi asuthiseke ukuthi umumo weZimbabwe usulungile ukuthi abuyele.
Langapha bengxenye mhlawumbe bebeloko becela ukuthi lawe ndoda obuza ngalo ukuthi awusungabuyela yini ekhaya. I'm going to the situation ukuthi bathi ngapha sisupporta the new president ngapha sicina lo siyamprotect siyamvimbela ngapho or sisandala la. I think it's more ukuthi bathi uthini sibonisise ngasiza njani ukuthi kube lokuthula abantu noma bebalekile bebuyele ekhaya kuhle kungela efiyo ukuthi umuntu afike ngalelilahlelwe jele.
Umphoko kubikwa selobele uMnangagwa incwadi etshengisa isifiso sokuphindela ekhaya njalo uhulumende omutsha umtshele ukuthi hatshi akulazizilwane aphenduke eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Tabron kweleBotswana.
Ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni sokuphehle inkulumo phezu kodaba lwegugurawundi ngoba engomunye wabantu abethezwa icala lokuhlela lumbuqazwe. Ngo-2011 sike saxoxa lomuyi uMnumzana Enos Nkala ongomunye njalo wabethezwa leli cala sambuza ukuthi ngobani ingqungquthela zegugurawundi.
Ubuze uMgabe, ubuze uMnangagwa, ubuze uSekela Mayi, saza kunika ukuthi kathi wena igugurawundi yakuhamba njani.
Vanengi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lwegugurawundi, uthini ngalokho?
Mina ngangikhuluma ngikhonveyinesi.
Sikubone kufanele khonapha kuStudio 7 ukuthi siliphindele njalo ingxoxo yethu lomuyi uNkala lezizwele ezikhulumela ngowakhe abantu athi yibo abaphatheka kulolu cuku. Thiyani indlebe kusasa khonapha kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama lizizwele ngokugcweleyo. abaphila ngokuthengisa ezitalateni kobulawayo bakhala ngokuhlukuluzwa lilunga lebandla lezanupf umnumzana Magura Charumbira owayengumgcini sihlalo wabasakhulayo kusiqinti sebulawayo central abathi uzitshaya isifuba esithi akulanto abangamenza yona ngoba ekuqembu lezanupf eletim lacosti lona elisekela umongameli Mnangagwa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izolo bekuyisiphithiphithi edolobheni abantu abathengisayo behamba besethuselwa ngumnumzana Charumbira ethi kumele bamlalele njalo bangene imihlangano ayimemezelayo emahofisini ezanupf obulawayo osokuthiye abathengisayo bemthembisa ukumbophisa. UCharumbira ukulandule konke lokho kodwa ethi uyakhulumisana labo somabhizimusi abaqala ngokusebenzelana lejaha leG40 u-Elfas Mashaba ethi usebenza lezihlobo zikankosikazi Grace Mugabe owayengumkamongameli welizwe osuswe embusweni libutho kuviki edlule.
Abantu bonabo balamanga ngoba yamavendazwonawo ndabasiyayisivuya ukuthi sibone ukuthi ama-violence versus vele impilo yabantu kuyinto okuqakathekileyo.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo usole isenzo sikaCharumbira sokuhamba esethusela abantu abathengisa impahla ezehlukeneyo ethi bazamthathela inyathela njalo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa ngazothatha isiganyi sakhe.
Asijabulanga ngesenzo sikaMagura Charumbira lowo ohlukumeza abantu bakithi special laba abalezitendi abathengisa egodini laphana usiyafika emadlodlo.
Othengisayo umnumzana Thembani Nkomo uthe bahlukuluziwe izolo nguCharumbira sebethengisa bechochobele njalo ebecotshanisana lamapholisa ekhansili yedolobho lakobulawayo.
UCharumbira ule problem enkulu kakhulu into ayenza.
Kunyanga edlule uCharumbira ubekhuthaza abantu ukuba bamhlawule imali ukuze abamele bathengisele inqe lapho abafuna khona futhi abayala ukumupha imali ebebacala ngokuthi bakucele leG40 uzaqedenana labo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa engangena embusweni. Iningi labantu bathengisa bechochobele kuthi abanye sebesusiwe endaweni zabo zokuthengisela uCharamba usefaka abantu bakhe abamhlawula imali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lingakhuthwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulohulumente omutsha. Lizasibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lilakho njalo ukusixhuma ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 laku-VOA Shona.
Umthethwandaba waphezulu usunqume ukuthi abantu abalabazali abavela kwamanye amazwe kodwa beyizizalwane zeZimbabwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens sebelelungelo lokubhalisela ukuvota nxa belencwadi ezeneleyo. Ihofisi kaMsitheli yayinqume ukuthi bengavoti incwadi zabo zingakatshengisi ukuthi yizizalwane zeZimbabwe. Kodwa amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights alukhweza emthethwandaba lolu daba. Sixoxele isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho unkosikazi Ellen Shiriyetenga.
Njenge-MDC ekhokhelwa ngubaba uNcube, hayi siyathaba kakhulu ngoba vele yinto ade sihlezi siyilwela. I-constitution ithi umuntu wonke as long as a citizen register to vote. And i-citizen ithi umuntu even umuntu ozalele lapha eZimbabwe. Bethi sithi hayi loba nje umbebe wayesala ukuthi abantu laba beyotshwa ngabantu balapha eZimbabwe. Yathi sithi alright, nxa kunjalo ama-birth certificate amade lawo atshengisa ukuthi abhaliwe etshengisa ukuthi umuntu uzalele lapha eZimbabwe. Nxa kusiya register umuntu kahambe le-long birth certificate yona leyo nesithupha sakhe esibhale alien ye proof of residence. So into vele ade siyibiza ukuthi izinegotiator lezi zinto ade siyikhalele. Izethi yathi hayi into leyo kayikho emandleni wami. So yikho zathi hayi ngangcono esihambeni ngaphi. Isisibonisane labantu nedisa lokuthi kuhambe ikhona. So siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu ade sebethathele ilungelo labo lokuvota ngodaba lona lolo. Bona ingani yinto eza ade sinqabele abantu abaningi ukuthi beregiste ukuvota. Sibona ingani hayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu ngoba baningi abantwana i-special ingayo yona leyo. Uthi kuthiwa umama wavile eMalawi, wavile eMozambique, wavile ukuyala khaya lazi ikhadi only khaya alaziyo ngelalapha eZimbabwe. Kuyesho kuthiwa ye umuntu kasakasilalungelo lokuvota. Engahamba izinda khona ngale Zambia kumbe eMalawi sabamazi kuyaqondanga. And khathe sesikwenza vele sesihle siqalisi le mali ukungena kuground sithi twice abona laba abantu ababekhosele khathana yizethu ukuthi namalungu ethu sithethe misasa liyeregista ukuvota.
Inani labo linengi kakhulu yini abantu laba?
Baningi sibili abantu lapha. Ngingakhangela for instance lapha kuBulawayo endaweni ezingani kubosizinda nathini baningi sibili abantu. Kuzakhangela ivini kakhulu Mpophoma ikakhulu amalokitha amadala komvilikazi Mpophoma lemaplazini yikho abagcwele kakhulu laba bantu. Into ade siyikhangelela ukuthi libona laba bantu bade be-affecte kakhulu. Anti umbebe lawo beboda emalokithini ezama ukuthi nika abantu izithupha. Lathi bekhangelela ukuthi i-exercise kambebe nale ibizancedisa abantu abaningi nalaba ade be-affect. But ithona ingani kayincedanga kakhulu ngoba still ade go back to the same process ukuthi bebuyele emahofisini amakhulu akombebe eHarare kumbe koBulawayo bebhadala ama-$40 nalaba. Elokuthini nanga iningi labantu nalabe bengelamanje. Sinqumo lesi esiphume namhla sibili siyancedile kakhulu ngoba baningi abantu ade be-affected. Abanye nje-ke kungalaba abantu vele babone ukuthi akulancedi okuthona sithi yazamukelise azihlalele ezinto. So inani labantu zona laba belingabalwanga ebantwini laba wethenda kwibhayibhile.
Lo nkosikazi Ellen Chiwetenga isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube. Njalo eyingcwethi kwezokhetho sikhulume laye ekoBulawayo.
Abuthi uxolo sobesandikayo idale leHarare High Court ngolwesithathu lamhlanje livumane upastor Ivan Mawarire engelacala lokuzama ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe. UMawarire ubotshwe enyakenye phezu kokutshengisela okwabakhona elizweni, weteswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMugabe. Kodwa esipha isinqumo sakhe umahluli wedale le-High Court uPriscilla Chigumbu, uthe abatshutshisi bakahulumende behluleke ukuveza ubufakazi phambi kwenkundla. UMawarire uveze ukujabula okukhulu ngesinqumo lesi. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Komo yena uthe vele besingekho isidingo sokuthi uMawarire ebotshwe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngomumo wezombusazwe eZimbabwe sikhangela ukuba abahlala phandle kwelizwe bathini ngawo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lePhalamende akweleBritania sesole umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokuphehla inzondo yabokholo lwesiMuslim ngembiko ayethule enkundleni yeTwitter.
umsakazo kamabona kude oemelika owe NBC usuxoxe ingqungquthela umsakazo lo uMathelua ngoba esetheswa icala lokukhumbutha wesifazana bengavumelananga.
Uhlelo olosungulwa ngobe ngumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora olokuthi abafundi baphekelwe ezikolo solumile ngenxa yokusilela komumbu kanye lerayisi ebiphiwa izikolo. Lokhu sokubangele ukuthi ezinye izikolo zikhweze imbhadalo yazo ukuze zithole imali yokuthenga lokhu kudla. Kubika uVusisizwe Mkhwanazi.
Eminye imithetho yafakwa ngobe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Lazarus Dokora ngedaba abafundi kumele baphekelwe ukudla lapho besesikolo. Phansi kalolu hlelo uhulumende esebenzelana logatsho olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare kumele lunikeze izikolo omumbu kanye lerayisi kuthi abezikolo bazithengele isithebo. Kodwa lolu hlelo selulesikhathi lwamiswa ngoba umumbu kanye lerayisi kungekho kwakathesi. Lokhu sekudala ukuthi abezikolo bathathe imali zezikolo bathenge ukudla kwabafundi. Ezinye izikolo seziveze ukuthi ziza kwengeza imbadalo yesikolo ngomnyaka ozayo ukuze zilandele imithetho yezemfundo emitsha eyafakwa nguTokora. Esinye sezikolo seziveze ukuthi sizengeza imbadalo ngesamasabata esezimele sodwa iGwanda Adventist Primary School iGAPS kusuka ku-$250 kusiya ku-$300 ngetem ukuze senelise ukupha abafundi ukudla. Umzalo lomntwana kulesi sikolo ongathandayo ukuqanjwa ngebizo udiba lokudana ngokuqansa kwembadalo yesikolo ngesikhathi umnotho wakuleli ungamanga kahle.
Kufisi siyabe simele siqale kwenziwe ikomiti abazali batshelwe ngokuthi kukhwezwa ngemalini ngendlela abanye ukuze labo bazitsholo bavuma yini ukuthi bakhwezele kumbe bancedise ngezimali ezithewe.
Umnumzana bekezela maduma fuzwayo isakamise Gwanda njalo layo sole inyathelo likaDokora lokuthi abafundi baphekele ukudla ezikolo esithi lokhu izifiso zikaThemba lwamukela.
Ukuthi into zika Dokora vele eziningi uyakwazi la ukuthi izinto ezaziphokuba izifiso nje wayefisa nje ukuthi izinto zingaba njalo but okunye okukhangela ukubona ukuthi it's impossible into ezingeke zafazayenzakala. Ukuthi athi izikolo zizafida abantwana imali yokufida abantwana ingakhitshwa. At the same time nxa izikolo zicela ukuthi zikhweze ischool fees uhulumende uyala yena uminister Dokora ukuthi ischool fees zikhwezwe. Imali yangkhona yokufida abantwana ivele izavela nga.
UDokora sesicothozwe ngabazali kanye lengcwethi ezemfundo ezisola indlela aguqule ngayo ezemfundo ebalisa ukuthi abafundi abaqala isikolo bafundiswe izifundo zenombolo imaths kanye lesikhiwa kusetshenziswa indimi zesintu kungenani lokuthi ababalisi balezi ndimi bayasilela. Okunye okusolwe ngabazali kakhulu isifungo esenziwa ngabantwana lapho befika esikolo iningi elitha kuhambelani lenkolo yesiKristu. UMaduma uthi ngezifiso zakhe ngawuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyamphumuza uDokora lapho ekhetha idale lephalamende elitsha.
Dokora i-education uyiphambanisile kakhulu kakhulu from izinga ukholthatha echiye khona nxa kusiba lohulumende omutsha sengathi uDokora angakhitshwa.
Omela inhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi ukhangelele ukuthi uhulumende akhengelisise kakhulu inguquko ezenziwe ngesiphangephange nguTokora njalo kumele kuhlalwe phansi kulungisiswe lokhu kanye lodaba lwabo lwehole eliphansi. Imizamo yokuxoxa lozaphethe ezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Masukume kanye lophethe ogatsha lwenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare umnumzana Togarelseite Rubabi iyehlule ngoba bengekho emahhofisini abo lapho sibethekele. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi lilakho kusithumela imbono yenu kumbe libingelele abangani lezihlobo emsakazweni wenu owe-Studio 7. Lingasithumela imbiko yenu enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kumbe kuWhatsApp unombolo ezithi 0012024650318.
Njengokuthembisa kwethu ekuseni ukuthi sizazivala incwadi zenu elisithumela zona nanzike.
URapson Mwale uthi ngithanda ukubingelela ubaba, umntanami uAmanda, bona abahlala eNtumbane. EGoli la engikhona ngibingelela ingane zami uDennis, uMatthew, unkosikazi wami. Ingoma ngicela eyama Soul Brothers ethi Bekezelani.
Siphethe eka Wellington Dixon Ncubena uthi sabona msakazi, yebo Dixon. Ngephimbo lakho ngicela ukubingelela abazali bami eBram ePlumtree esigabeni sakoHobodo uMangwenya. Ngapha eGoli ngibengelele unkosikazi wami usifakazile le group yonke ye Royal Malaba Family obhalayo ngoDixon.
Ukuthi uNtando Jackson Sibanda uthi msakazi ngithanda ukubingelela ingqabutho yami uMthabisi Kuluve kanye lomamncane wakhe lomna wakhe uCynthia kontuthu ziyathunqa ngithi funda mfanami imfundo lilifa lakho. Ngigade ibhasi ngiqonde emaguswini enkayi esomakandane ngibingelele imuli yako sekatha yonke ngithi ngiyalikhumbuza zihlobo zami ngibacelela ingoma Galundi Jamara mphefumulo wami.
Siqhubeke mamhlanga ngencwadi zabalaleli lapha ngiphethe eka Jason Maphosa uthi yena uMaphosa ngifuna ukubingelela umama uMandlovu eswinge eAvoca, ubaba una Rose uRose umamo Losco lani basakazi. Siyabonga Maphosa. Ingoma ngicela loba yipi evela ku Jay's Maravin wayiqamba o Jay's ilidlozi le music.
Yebo mthanda mpela. UThembani Tisivanda uthi ngithanda ubingelela wena ofunda incwadi zethu, siyabonga. Bese ngibingelela umama unathe osecholocho labafana bami abaseGoli. Ingoma bachayele eka Alan ethi ngizoqala echolocho.
Zinengi incwadi mamhlanga. Sicine ngeka Charity Mpofu uthi yena ngithanda ukubingelela lonke basakazi. Mina ibizo lami nguCharity Fidelis Mpofu. Ngithanda ukubingelela isithandwa sami uChase Mhlanga ohlala eMakhandeni. Ngibingelele labantwa bami uFortune Mhlanga, Cindy Carol. Ngibathanda inyani. Ngicela ingoma kaMafikizolo ethi Love Potion. Hayi zinengi impela incwadi zenu balaleli. Sile ngoma eka Jay-Z. Singaqhubeka mamhlanga, mhlawumbe sivale eyinye eyodwa bese siyadlala ingoma nxa kusasele isikhathi.
Hayi ke siyabona lapha kuthiwa kusela sikhathi. Ngakho ke siyalibonga kini lonke elithumele imilayezelo yenu. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 0012024650138.
Sikhathi sesambile mpela, kodwa kahle ngivandezele eyodwa lapho ekavusa Spanda uvusa umuzi Spanda uthi yena ngiyalibingelela lonke basakazi abahle. Igama lami ngovusa umuzi Spanda. Ngicela ukubingelela imuli yami una lethubuhle lengane zethu lemuli yonke yakomahwaya eFilabusi. Ngiyabonga lathi siyabonga balaleli liqhubeke lisilobela incwadi zenu sizazivala khonapha emsakazweni. Asiselaso isikhathi sokudlala ingoma, kodwa sizakwenza kumalanga alandelayo ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Elebhini Channel amanye amazwe lamhla bahlangene lesithatha amandla zikahulumende kamongameli Mnangagwa.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Losithandekile mhlaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.